Idale lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimota awokuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola ayisikhombisa ilitha elilodwa njengalokho obesokusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile kwezinye izigaba zelizwe njalo ilitha elilodwa belithengiswa ngamadola phose ayisitshiyagalombili i-$7.97 ukuthi idizili $7.80. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi usehlangene labathengisa amafutha ezimota wabatshela ukuthi bengakhuphuli intengo njalo ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzabhodabhoda ilizwe lonke lugcizelela lesi isinqumo. Ngaphambilini kwalokhu umnumzana Chasi ubetshele idale lephalamende ukuthi kayikwethula umbiko wakhe wesisombululo sohlupho lokusilela kwamafutha njengesikhalazo samalunga leli dale, kodwa wathi uzathatha imibuzo ayicubungula ayiphendule ngolwesine. Uthe akufanelanga abantu bephoqwe ukuthi bebhadale ngemali yedola leMelika kuphela nxa bethenga amafutha ezimota. Umgcinisihlalo wekomithi yedale lephalamende ebona ngalolu daba e-Energy and Development umnumzana Joel Kabuza uthi inyathelo likahulumende alisoze liqede ukuswelakala kwamafutha ezimota.
Azibona ukuthi ungatshintsha abantu bezitshintsha abayi-10-20 number, ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-user right. Thina isithengi sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not amabhondlana awathengi fuel sebeyangena futhi bedinga ama-user la ukuthi bethengi fuel futhi. Anti yabona ukuthi udivelopani ukhonapho. As long as sithengi ifuel ngama-user sithengisa ngamabhondi, sisiyathatha amabhondi singene ku-black market liyadinga ama-user kona ku-black market la imali yakhona isatholakala. So i-challenge esilayo, as long as into zethu zemali i-monetary policy loku ilahlekile le-fuel iyabe ilahlekile injalo.
Wengeze wathi kusobala ukuthi amacebo kahulumende ayihlula.
Okuhluphayo lapha eZimbabwe nxa besithi sithole imali bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements, ama-credit arrangements. Izikweleti eziyabe zivunyiswe ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho sizakubhadala. Manje amabhenki wafuna imali, lama-suppliers efuna imali. Kati yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years kuloku silayini anti uyabhadala namhla ifuyele emini ngoba kathesi bazitshele ukuthi vele ifuyele ikhona ayisekho ekuma-storage tank semasasa ngale asofuyele ukuthi izapompa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifuyele ingene ematankini.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi isixazululo salolu hlupho sinye kuphela.
Amafutha ezimota ngibona nthiwa uhlupho luzakuqhubeka lusiya phambili. Osokusele kuphela yikuthi uhulumende avume ukuthi indlela amaneja ngayo isiyehlule. Okokuqala into mele ayivume uhulumende inye yikuthi i-US dollar kayisebenzi. Inkinga yethu kungabhodwa uyele inkinga ye-US dollar. Uhulumende kakhiphe i-US dollar afake any other currency ukuthi isetshenziswe, whether kungaba yi-rand, kungaba yipula, kungaba yini, kodwa hayi i-US dollar. Izinto zonke ziyaqala ukustabilize ngezinjalo.
Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kungabangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njengoba imbadalo yalezi mpahla ezitolo yayivele isiqansile, amandla amagetsi lamanzi esilela njalo kungelamisebenzi okugcizelelwa ngumnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo ezakhamizi lezisebenzi.
Kuyakusakhala ngamanzi, akusela magetsi, akusahambeli futhi ngoba nxa sokumnyama kusahambeli. So ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okwenza kwezinye indawo velele imota zene ezithwala izinto azisoze zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula dizela. Kungaveli khonapho ungakhayela amalayini akhona amadiza athole ukuthi silamaroli amakhampani ofane ngayo asebenza abhizi la layini le emagarajini lapha letizi labona ingekho khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ngathi khathi esimoya diesel le ndaba yamagesi hayi economy ezibabo esibilisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalungu.
Lokhu kwenzakala isisindo semali yamabond siwile njalo namuhla nxa siqathaniswa le dollar yemelika.